uhlangothi lwezokulima lubonwa njengensika yentuthuko yenotho yeZimbabwe njengoba luyilo oluthonisa abantu ukudla elizweni kanye lemali yaphandle kwelizwe evela ekuthengiseni izilimo ezinjengochinda legwayi. Ekhuluma emhlanganweni wabalimi labosomabhizimusi bamasektali owe-agribusiness eHarare, uChiwenga uthe ukuthuthuka kohlangothi lokulima kulungele abamasektali ngoba kulapho abathola khona okokulungisa ngakho impahla emasektali kusivuno sabalimi. Lokhu kungemva kokuba ilizwe lilahlekelwe imali eningi minyaka yonke abamasektali besiyathenga izilimo ezifana lophoko, umumbu lenyawuthi kwamanye amazwe ukuze bachole balungise ukudla okwetsheneyo emasektalini.
Ukuze senelise lesi sifiso, uhulumende uthethe isinqumo sokuthuthukisa inotho yomhlabathi eyiyo yezinye zenhlelo eziqakathekileyo ekweneliseni isifiso sika-2030 sokuthuthukisa inotho kaZulu ngokugcweleyo.
Uphinde wathi ukuze kube lesivuno esingcono kuzamele kuguqulwe amanye amasimo ukwenzela ukuthi umuntu wonke abe lethuba lokulima. Ethi uhulumende uphatheke kubi ngodaba lokuthi kulabanye amapulazi amaningi ngesikhathi abanye beswela yona insimu eyodwa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende wayengumongameli Robert Mugabe ngo-2002 lapho okwahluthunelwa abamhlophe amapulazi abo abelwa abantu ngendlela engaqondanga. Umsebenzi wokulima elizweni wahle wonakala kanye lenotho yelizwe.
Olunye udaba oluqakathekileyo olufanele lulungisiswe kunotho yomhlabathi kuleli yikwandelwa kwendawo yokulimela. Ngalokho uhulumende uphatheke kakhulu kuhlelo lokukhangelisisa inani lensimu zokulimela ejonge ukuquma zibe ncane ezinye insimu ezinkalakatha.
Umnumzana Davidson Sakala sakamusi Harare wamukele ngenjabulo amazwi omsekeli kamongameli welizwe la.
Thina sithi uhulumende akalungise sibili, sibone ukuthi iningi labantu lathola umhlabathi. Kudube silalo ukuthi umuntu oyedwa sebonakala elensimu ezimbili. Thina sixotsha abalungu sasikhangelela ukuthi siyathola lathi sibili mhlabathi lo, hatshi ukuthi umuntu oyedwa sesiba lensimu ezimbili sililengi labantu singelawo umhlabathi loyo. Yinto enhle ngiyibonileyo enze uhulumende lapho.
Uhulumende uthi yena uzaqhubeka ngokuhlawula abalimi abamhlophe abalahlekelwa impahla kanye lezifuyo ngohlelo lokwaba kutsha umhlabathi ngomnyaka ka-2000 olwalugoqela ukuthatha amasimu, kodwa ethi kasoze ababhadale umhlabathi ngoba wawuvele ungowabensundu. Amanye amazwe anjengoba Amerika le-European Union bethesa uhulumeni weZimbabwe izijeziso zomnotho ngemva kwalolu daba lomhlabathi eminyakeni edlileyo besola ukuphathwa kubi nokuhlukunyezwa kwabanikazi abamhlophe behluthunelwa impahla yabo kungelanhlawulo. Umnumzana Leo Maphosa uthi uhulumende uqondile ukuthi angabhadali umhlabathi ngenxa yokuthi abamhlophe bayevele bewuthathele abansundu labo ngodlame.
Lapho ngibona ngani uhulumende yenza into e-right, ngoba singakhumbula ukuthi iland lay yathathwa njani. Iland lay yathathwa kubulawa abantu abamnyama, abantu babebulawa kukhanyelwa ukuthi umuntu omnyama mbeni umuntu olikhiwa. Khathesi thina sesithi thina iland yethu sesiyithatha, siyithatha njalo sesibhadala ukudevelopha abakwenzayo eplazini lona lelo, akula problem.
Umbukiso wezokulima lokuthengisa weHarare Agriculture Show uyaqhubeka njalo uzaphela ngomgqibelo abalimi abaningi bekhala ngemali nendawo zokuthengisela izilimo zabo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.